Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 7 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
financial sector is stable with the foreign currency options performing well.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka okujabulisayo lapho esethula amazwi akhe ombiko oqakathekileyo wesimo sesizwe, state of the nation.
Okuyindalo sithi kabaqhubeke bephendula kathesi balinde bekuwinanela ngesikhathi sikhonde.
Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walo nyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo lomvundiso ngoba bengathengiselwa okungavuthwayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo.
I-MDC Cheikala liyakwazi ukuba uGibson Sibanda kwakumele be yi-president. Bala bathi amashoni amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Ngameli Emmerson Mnangagwa ava ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodumo lokucansa kwentengo yempahla lokuwa kwesisindo semali yelizwe nxa icathaniswa nemali kwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Iningi likhala ngokuthi impahla yezitolo zithengiswa ngedola leMelika, kodwa iningi lezisebenzi zihola ngemali yama-RTGS wona angasathengi lutho loba ukubhadala indleko ezifana namafutha ezimota, imithelo ezindlini, inhlawulo yabantwana yezifundo ezikolweni nako konke okudingwa ngabantu empilweni. Wonke lokhu Mnangagwa akazange akuthinte embikweni wakhe wesona esithi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthuthuka okungcono kulanyakenye kungelani lendubo ezidalwe yi-COVID-19 lezi zenzo zomnotho athi zalekelwa ilizwe namazwe athuthukileyo anjengoboMelika.
The higher predictions are premised on the good 2020-21 agriculture season.
Umnotho wethu uzakhula ngenxa yesivuno esihle somnyaka odlulileyo, imali ekhwelayo yentengo zezokwemba, intengo eyala ingakhwelanga le mali yethu elesisindo. Ugatsha lwezemali nalo lwenza kuhle.
Financial sector is stable with the foreign currency options performing well.
Kubeke sithi ugatsha lwezokulima lolokwemba yizo ezenze ilizwe libe esimeni esingcono kwezomnotho ngoba zilethe inzuzo eningi ngokuthengisa izilimo lokwenziwayo. Ethi umsebenzi omningi kwezokulima uthuthukiswe ngabatsha, bona athi bancedise kakhulu ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa iningi lamalungu edale ephalamende ikakhulu amabandla aphikisayo bathi lumbiko uyinhlekisa. Unkosikazi Lwazi Sibanda ongumeli wemathebelele North Pansi weProfessional Representation PR umunye wabakadebela le Mnangagwa esethula umbiko wakhe. Yena ke uthi wonke ukukhulunywa ngumongameli akusiqiniso.
Mina bengicabanga ukuthi nxa bengathi bekidolarize idola so that isimo sibe right kumuntu wonke oseZimbabwe, ngoba kathe sezithizi isimo sibi. Ukudla of course athi bakutholile emakhaya, but kungasathi ngibahambe bethenga ichukela bethenga amasepa, izinto ziyadura.
Lokhu kugcizelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Javet Moyo, yena othe iningi labantu lidla imbuya ngoluthi.
Okokuqala ikuthi sikuma levels achiyeneyo, bakhona bahlezi kakuhle ababona izinto zibahambela kakuhle, bakhona nje abathwele nzima ikakhulu izisebenzi eziphansi. Imbono yabantu phakathi kwelizwe
engcishi ecubungayizombusazwe umnumzana Lobani Nondo uthi Loko kuchiwo kulumende akumangalisi.
Ah, loko ngama statistics azikhulumela. Kungumkhuba wegovernment ukuoverestimate economic growth. Sikujwayele vele nalesiye baya overestimate kungumkhuba wegovernment.
Omunye wamalunga edele eParliamente engwebandla liphika ele MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthe yena wamukele ngenjabulo ukuthuthukiswa kwemizamo yokudala amathuba kwabesifazana embikweni wesona owethulwe ngumnankagwa namhla.
Into engiyizileyo ekhulumileyo yinto eseduzane lenhliziyo yami, into ye-Women's Bank. I-Women's Bank thina sithi sifuna ukube le-Women's Bank sasikhangelela ukuthi kuzaba le-Women's Bank ezancedisa omama abakwi-informal sector, njengoba likwazi ukuthi iZimbabwe vele is-highly informalized and abantu abaningi abakwi-informal sector ngomama.
Ngakho uphinde waqongosela udaba lokuba idala lephalamende kumele lizame ngazo zonke indlela ukuba imithetho yelizwe iyalolongwa iguqulwa ngokuphangisa ukuze ihambelane lokumunyetho kusekelo sombuso welizwe esalotshwa kutsha ngomnyaka ka-2013. Uphinde waveza ukuba iParliamente evulwe namhlanje izamele ikhangele lokuhluza imithetho ethize egoqela olawula umsebenzi wokusakaza owe-Broadcasting Services Act, umthetho oweZimbabwe Complaints Mechanism ozakhangela indaba zokuhlukuluzwa kukaZulu ngabebutho leminye. Uthe sekusele imithetho engamashumi amathathu lambili ukuba ihambelane nalokhu okusisekelo sombuso welizwe. Wathi njalo ukuze umnotho uthuthuke ngamandla, uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokuphathiswa kwabalimi ngokwengeza amathalakitha okulimisa angaba zinkulungwane ezintathu lemitshina yokuvuna eyamacombine harvesters engaba ngamakhulu amabili. Kulandela ukuphumelela kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuziviyela ku-COVID-19 eVictoria Falls, ukwanda kwenani lezithekelelo ezivela kwamanye amazwe, abakwamanye amazwe inhlanganiso ezizimeleyo asebefaka izicelo eziningi zokwenza le mihlangano yabo kulelo dolobho, sokunceda kakhulu ekutholiseni ilizwe imali yakwamanye amazwe. Umongameli welizwe wethule umbiko wakhe wesona walo nyaka engekho edayela ePhalamende esesigodleni sakhe sesithichause eHarare ngendlela zebulenjini kulandela iziqondiso zelizwe zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Uhulumende ubika ukuba ulaka lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus ezikolweni solusiba nganeno ngalezi nsuku. Inani labafundi ababanjwa igciwane leli libikwa lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwa-12,815 liviki. Abogatsha lezempilakahle babika ukuba eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili, 2.4 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili. Ngesikhathi sokulungiselelwa kumsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima, ngoba belakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze ibasebenzele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu seliqalile ukuna, kodwa abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abananhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okunakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu emathebheleleni kugatsha lwezokulima uhlangothi olwe-Agricultural Rural Extension Services uMnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba njengoba izulu seliqalile ukuna so kumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ongathola amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo.
Sithi abaqhubeke bephendula kade balindele ukuhlanyela ngesikhathi esiqondile ngoba nizulu sinazelela ukuthi liyana lihambe isikhathi libuye kuzaba njalo njengoba sathi yokuqalela ukuliza beligilize ekuqaleni sikhangele ukuliza abangcono sokushiya phambili. Inhlanyelo ziyathiyana ngapha ngakunje sekuthazwa ukuthi ngaba balimi badinga inhlanyelo yamabele kumbe enyawuthi.
Unyoni uchaze ukuba uhulumende njengenhlala yenza lo nyaka wenelise ukuphathisa abalimi abathile ngenhlanyelo lomfundiso phansi kwenhlelo ezifana le-intwasa.
Uhulumende uncedisile ngenhlanyelo yomumbu kodwa uyenika inhlanyelo elima i-eka kuphela. Umlando wokudinga inhlanyelo ngomlimi singakhala alubani ingekho emavinkilini. Ngiyazi siyaswela imali yokuthenga kodwa umlando womlimi wonke ukuthi abone ngenhlanyelo. Uhulumende uyancedisa nxa ithuba limvumela atho ukuthi umlimi abe sekhangelela kuhulumende ukuthi uzancediswa ngenhlanyelo.
Unkosikazi Sethule Ncube waseMango esigabeni sangezansi emaNdebeleni ukhala ngokuthi yena labanye abesifazana abalanhlanyelo ngoba abalamali yokuyathenga emavinkilini enhlanyelo kobulawayo. Lo nyaka uthi njengoba seliseula izulu ucele inhlanyelo yamabele nophoko kuzihlobo ezavunayo lo nyaka.
Sanibonani bomama. Lisuka ngaphi?
Emagoli.
Sivela kwenzani?
Uyocela inhlanyelo.
Alikayitholini inhlanyelo njengoba kwezinye izigaba zomhlaba seziyitholi inhlanyelo.
Hayi, sayitholi.
Sithi wenziweni?
Abengasincedisa abakwanisayo.
Isikhathi sokulima somnyaka odlule abalimi abaningi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze-Grain Marketing Board ukuthi abanye izilimo zabo zatota ngenxa yezulu eliningi. Lo umnyaka akuthembisi lanxa ababona ngezomkhathi bathi izulu lizakuna okulingeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo eleMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa njengokwenziwa ibandla le-PF Zapu ngelezanu nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ayisithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokhelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai wayekhokhela ibandla le-MDC team. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kuyabaswelisa ukubambana lamanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bopha ndawonye uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi ukwasayinwa i-accord. Ubaba unkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savunga ukuba ngo-deputy bempumalanga i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele president bala bathi amashona manenge eZimbabwe kasoze votele iNdebele wadethi ubaba Gibson Sibanda wamdeputizer amina uMorgan Tsvangirai kwezomtambara badethi uHelshman abo Gibson bamdeputize umtambara kwezosimba makoni lekusile mabambo uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela kutheke nxaso kutshaywa ikhu sokumele umphoko anjene ngoba nguye wayi authentic lead umnangagwa sekhichiwe uMgabe sefakwe under house arrest bamgijimisa umphoko kuthe sokumele kuthathe umakhuphe over uTswangirai sefile omo onyose nchamisa labo magalela mafa bagijimisa uThokozani Khuphe
umoya uthi kunengi ongahambi kahle eZimbabwe
amandlebele eZimbabwe aphethwe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe ipolitical leadership osogoqela ukuthi laseBoleni langakuyiphi indlela kumbe kusemachurch makungama association awe Zimbabwe indebele liyahlala lingudeputy
kodwa umnumzana Felix Magalela Mapha isikhulumele sebandla leMDC Alliance uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akukhelwa ngabakhuluma ulimi oluthiyeneyo
amachona amaningi ayivele supporta izaphu iCentral Committee yekankomo PF zaphu kwawo sinamano labo kunephimano labantu abaningi yikho ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangile ukuthi emathebeleni nisawa athebeleni north ubulawa egwelo bakhuluma isindebele sesi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona uma salisana lengesizini kasimithi sathi sayi Keta tu, kungani kathesi sivusa inketa abachana, kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngisho lesikolo esingabazange siye church.
Umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla.
Mahlabe siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo. Ingani bazabhiwula imota bona baphinde bepatshaswe. Lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenile bazuze ukudla.
Bambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo exokozela kangaka. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhanyela ukwenziwa ngabesifazana elizweni. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani ye-Google ithi izasungula inhlelo eziningi kuzwekazi le-Afrika eminyakeni emihlanu ezayo. Ithi inhlelo lezi zizabiza imali edlula amabhiliyoni amahlanu amadola. I-Google ithi izasungula inhlelo ezizakwenza ukuthi kube lula ukuba abantu besebenzise ubulembu be-internet kuzwekazi le-Afrika. Umlobi wakwaseTanzania u-Abdullah Razak Ghana nguye othole isicoco se-Nobel Peace Prize in Literature lonyaka. Unikwe isicoco lesi kulandela ukuloba kwakhe udaba lokuhlupheka kweziphepheli njalo langendlela abamhlophe abagugula ngayo usiko lwabantu abansundu. Umnumzana Matt Helm, umabhalani omkhulu obona ngokunikwa kwezicoco lezi, utshele intatheli zindaba eSwedish Academy eStockholm ukuba uGhana waloba ngokujulileyo okubhekane leziphepheli waveza njalo ukuhlupheka kwazo. UMatt uthe uphinde waloba kabanzi ngokuguqulwa kwesiko labantu abansundu ngabamhlophe abahluthuna izwekazi le-Afrika. UGhana owazalelwa eZanzibar ngomnyaka ka-1948 waphephela kweleBritane ngomnyaka ka-1960 ulengwalo ezilitshumi. Inkampani ye-Pfizer leye-BioNTech sezicele ukuba uhulumende wakwaseMelika azivumele ukuba zijove abantwana abaleminyaka esuka kwemihlanu kusiya elitshumi lanye ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba iPfizer yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo kusihlwa. Umcebisi kamongameli Joseph Biden obona nezempilakahle uthi kuyenzakala ukuba kuhlatshwe iJackson le abantwana laba kusukusela ngolwezi lonyaka.
Ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bekukhangelelwe njengendlela yokukhankasa kwamabandla aphikisayo. Ngoba iningi labalandeli bamabandla la bengabahlala emadolobheni lapho okutholakala lula amagagasi obulembu be-internet. Emaphandleni kwazakala njengomthombo webandla elibusayo lezanu PF lapho kade kungelabantu abaningi abasebenzisa amagagasi e-internet. Kodwa inhlanganiso ezibona ngokwethulwa kwembiko zithi emaphandleni lakho sokulabantu abaningi abafinyelela ubulembu be-internet. Ngalokho ukhetho oluzayo luzadinga ubuciko bamabandla ukuthi akhankase ebulenjini azwakale lalapho angangeni khona mathupha kodwa kufike amagagasi obulembu be-internet. Kambe inkundla zokuxhumana ebulenjini zizadlala ndima bani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya loludaba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Engikubonayo ukukhetho lololuzayo luzabe lungani luchiyene kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge-technology le lokhu phambili siba phambili. Ngokunjalo ngikhangelela ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga. Ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke isisa lama-parties wonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media. Bonani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke Mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale ye-social media?
Mina-ke ngiyabona mpela ukuthi basebenza abantu kodwa mina ngibano ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele kuthi ngibani okhampene kakhulu or kukhona imkhonyova eyenziwayo eyegcina isenza kuphume impumela yendlela ephuma khona ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabochamisa kwakulaleye ilunga lele lalenza iphathetho kuthiwa ngukosana moya elingazange likhankase kakhulu. Kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonokho ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonokho ukuthi abona lwana ongakhampeniwa vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa isikho kwaphumayo so kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapende laba kuthiwa ngabe-MDC dawo yonkibe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakathi abarakashi abakamnakagwa besukela abantu sibanzima ku-social media ukuthi ikho yini khonokho okudetermina impumela yokhetho. Hhayi mina ngimthanda kuzo omkhulu khonapho so lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisetshenzwa ngenye indlela. Kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-internet?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngingani ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleli ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesithuza namhla yizithi sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani. Kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli sikhuluma ngendaba ye-social media sikhuluma konke ukuthi abantu bamele bangene bonke ku-social media amabandla akhankasayo angene ku-social media kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo getu selikhona le network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye yiko kuqakathekile kakhulu emumini wemkwethu ngapha emaphandleni emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Njengoba ngithilo egandi ndakuwe Gawule, mina ngumthanda kuzo omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko ngoba-ke sibonile lokhu kusenziwa ngizobuyela futhi imbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo angithi sikhumbule igxalatha yomsebenzi owenziwa for example ngomoyi uTsvangirai kuzokutshintshwa legama lakhe zokuthiwa Morgan is more siphiwa zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni impumela ayisabanga yiyo esayibonayo so angikholi ukuthi vele into leyi in Zimbabwe about ama messages of campaign or ama programs asiwe bantwini nento ezifana lezo iZimbabwe ibanjwe iZANU-PF. So ibambe qhakampela ukuthi okunye lokho kwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer election result engayenziwa engaphunyiswa election. So indlela ebuhlungu kodwa i-reality yeZimbabwe iyakuphinda futhi.
Hayi kwezwakala esikhathini sesingasavumi. Mnumzana Gawule, ngiwasigqibela uhlelo nosithele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabweans uNdlovu ukanya yena ule concern yakhe ngabe kumbe enjengami ukuthi lami ngabe ngilelami icele ngilibekela elibekele engimakilo nje ukuthi ngithi mina ngikuzana uPF yena kuMGC bese sinxa kunjalo ukuthi elami ibandla angasisebenzisile kumbe i-social media at the end of the day kahlawina. But asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala. Yindlela kuphela yokuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo ezuka namhla. I-social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa. Yiko ngikubonayo khonokho.
Umnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF, ubexoxa endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lisizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lisekela uhulumende kaZulu kwele Sudan kulandela imizamo yokususa ngenkani abaphethe intambo zombuso. Uhulumende wakwele Sudan uthi abazama ukuhluthuna intambo zombuso ngenkani mhlaka 21 Mpandula ngabalandeli bowayengumongameli u-Omar Hassan al-Bashir. Walbashir wasuswa embusweni ngomnyaka 2019 kulandela ukuthengisela emigwaqweni kukaZulu wayekhala ngombuso wakhe wochuku. Owamanje uvalelwe entilongweni eHartoum. Umelele ukumiswa emthethwandaba owe-International Criminal Court lapho azakwethiswa khona amacala ambalwa akuqela ukubulala abantu abaningi, ukuthuthuzela impi, ukwephula ilungelo loluntu lokunye. Sekule minyaka emibili kulo hulumende kaZulu ophethe intambo okhangelelwe ukuba uzakwenza ukhetho ngomnyaka ka-2024. Uhulumende wakwele Melika usebenza ndawonye lohulumende lo ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Sudan njalo uZulu azibuse. Umnumzana Ned Price isikhulumeni sohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kubi kakhulu okuphose kwenzakala elizweni leli okulabanye abantu ababefuna ukugenqula uhulumende. UPrize uthi elemelika lisekela uhulumende ophethe intambo okwamanje njalo kukhangelelwe ukuba uhulumende lo uzakwenza ukhetho oluzathakazelelwa ngoZulu kwele Sudan. Uthi okwenzakala mhla ka-21 Mpandula kubisela muva ingqubekela phambili kwele Sudan njalo kwenza ukuba uhulumende weMelika ancedise nzima enhlelweni eziqhakathekileyo kulelo lizwe. Kulandela ukususwa kukahulumende wakwele Sudan ngelemelika ukuba ngelinye lamazwe akhuthaza ubudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele, elemelika lisekela ilizwe leli ngendlela ezitshiyeneyo. Umnumzana Folker Pathes okhokhela abakunhlanganiso ye-United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan uthi ilizwe leli libhekane nenhlupho eziningi. Uthi umnotho wakwele Sudan uyabhidlika akulandelwa imithetho ngemfanelo njalo kule mpi yomvukela eDarfur lezinye indawo. Umnumzana Pathes uthi kumele umhlaba wonke jikelele uncede ele Sudan ngendlela zonke ukwenzela ukuba kube le ngqubekela phambili kulelo lizwe. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Price othi elemelika lamanye amazwe abadinga uncedo ukwenzela ukuthi ilizwe leli libe lombuso kaZulu njalo abantu baphile ngcono. Uthi elemelika lizancedisa ele Sudan ekuqhubeni inhlelo ezizaletha injabulo lengqubekela phambili kulelo lizwe. UPrize uthi kukhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho ngemfanelo ilizwe leli kube labamele indawo ezijiyeneyo edale lephalamende njalo kube lebutho likaZulu.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UMongameli Emmerson Mnangagwa
wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka ukujabulisayo lapho esethulala uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo wesimo sesizwe, i-State of the Nation. Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa linhlanyelo. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.